Uqeqesho umdlalo wokugijima uThemba Mhlophe uthi umdlalo wokugijima usuzathuthuka kakhulu edolobheni lakoBulawayo ngemva kokuthola usekelo oluvela kwabe-Bakers Inn.
Abantu babethu sebezabalethemba nabo ukuthi kuma-track event bazanelisa ukuthola something labo ngekhatheni bangagijima.
Abe-Bakers Inn bathi bazancedisa abadlali ngokubagadisa besiya emidlalweni, babaphe isinkwa kanye lamanamnede, babaphe imvunulo abayigqoka nxa begijima, bababhatalele lapho abazabe behlala khona. Bathi njalo bazapha imvuzo yemali kanye lesinkwa kulabo abazathola imendulo kumncintiswano abaye bephatheke kuyo. Obemele abadlali emkhosini wokuthakazelela lesivumelwano esinathi Ndlovu uveze ukuthaba okukhulu ngosekelo lolu. Lo nyaka umncintiswano we-National Association of Secondary School Heads Athletics National Championships uzaqhutshelwa edolobheni le-Victoria Falls, njalo yikho lapho kuzahle kuqale khona uxhaso lwabe-Bakers Inn kuqembu elimele idolobho lakoBulawayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-NASH edolobheni lakoBulawayo obheke uKuhle Dube ubonge kakhulu usekelo lolu, njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba baluthola lapho sekudlalwa eminye imidlalo engayisiyo yokugijima. Kusenjalo ilizwe leZimbabwe lizathumela abadlali abangama-82 kumidlalo ye-African Games ezaqhutshelwa elizweni laseGhana kusukela mhla ziyi-12 kusiya mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaMabasa. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lizancintisa kumdlalo yebalisa we-athletics, i-cricket, i-cycling, i-triathlon, i-judo, i-rugby, i-karate kanye le-chess. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.